Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela ngenjabulo kustudio 7 ngomvulo mhlaka 12 Mpalakazi 2022 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Ukulumende umanyana lezinye inhlangothi zenhlanganiso yomanyana womazwe omhlaba ubuthanisa imali yomsebenzi wokudinga ezinye indlela zokuphetha amandla agetsi eZimbabwe.
Into esizibonayo kathesi abakwenza khonokho ukuthi bayafakelana isola wona umuntu wonke weZimbabwe jikelele engenamagetsi. Kutsho ukuthi bona sebezibona ngathi sebengcono kulabantu bonke ababafakayo khonapho. Bona sebezibona ngathi yibaba special.
Uzulu uveza ukuthi ukuthela phezu kwenyathelo likahulumende lokufakela iziphathamandla zakhe amandla esola ezendlini ukuze zibalekele udubo lokusilela kwamagetsi elizweni. Kuqala kusasa umhlangano omkhulu we-US Africa Leaders Summit eWashington DC, lapho uMongameli Joseph Biden azakwamukela khona inkokheli yezwekazi le-Afrika labakunhlanganiso ezimeleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende umanyana lezinye inhlangothi zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba we-United Nations kanye lenhlanganiso ezisebenzisana lozulu ubuthanisa imali yokusebenzisa ukudinga ezinye indlela zokuphehla amanzi kagesi eZimbabwe. Umebisigama ubika kulolu daba.
Esethula umbiko wakhe emkhosini wokwethula lolu hlelo owenzelwe ewoteleni ye-Crystal Lodge, umphathintambo wezamandla kagesi uMnumzana Jive Musoda luzosiza ekumeleni le ndaba zokuguquka komkhathi i-climate change luthuthukise kwezokutholakala kwamandla kagetsi elizweni.
Kuyinto eyaziwayo kithi sonke ukuthi ilizwe kanye lasesigabeni sonke sibhekane lenkinga yokusilela kwamandla kagetsi.
Umeli womanyano we-United Nations eZimbabwe uMnumzana Edward Kalon utshele umhlangano lo ukuba lolu hlelo ngolwakuqala wenziwa elizweni ngenjongo yokukhuthaza abezinhlanganiso nabamankampani ukuthi batshale imali kulo msebenzi.
Lumanyana uzosiza ekuthini kudingwe indlela eziletha inguquko kwezokutholiswa usizo lolwazi nabamankampani azimeleyo asize lawo.
Leli nyathelo lokuba kubunjwe isikhwama sokubuthanisa imali liza ngesikhathi eZimbabwe libhekane lodubo olukhulu lokusilela kwamandla kagetsi. Uzulu labamankampani bekhala ngesimo esiselizweni. UMnumzana Jonah Ndlovu wakobulawayo upha umbono wakhe ngalolu hlelo.
Ibusiness vele yonke iyafuna ugetsi abe khona, amagetsi abe khona. Ngoba amagetsi ukuhamba kwawo ayaaffecta i-communication. Uaffecteni kwa i-communication uthole ukuthi awusakwanisa ukuthengisa ngento ezingabo, nxa ufuthengisa ngento ezingabo, ngithi for example i-EcoCash. Kumbe ufuna ukuswipe uthole ukuthi network yakhona iyabaleka layo nxa amagetsi ehambile.
Omunye usomabhizimusi ofuya inkukhu uMnumzana Nkosana Dlamini uthi ukuphuza kukahulumende ukwenza amalungiselelo isikhathi sasekhona sekubangele ukuphazamiseka kwebhizimusi lakhe.
Mina njengomlimi wenkukhu zenyama abathi ngama broiler chicken ngibuhlungu kakhulu ngenxa yokuthi ngibolelwe izinkukhu ezingu-150 emafrijini ami. Ndihlinze ngikuthi inkukhu kuvike esanda kudlula ngazi njengenhlala yenza ngigijimalazo ngizifaka kumafriji lapho eziyabe seziwome khona yikho lapho engiqalisa khona ukuzithengisa 1-1 ebantwini engibaziyo. So okwamanje ngendaba yamagetsi zonke zibolele emafrijini zingekho zingazange zifrize.
Okugcizelelwe yisiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuzisebenza eyebulawayo Vendors Traders Association, uNkosazana Deborah Mukasa.
So sinanzelela kakhulu ukuthi njengathi thina ko-informal sector sesiwile ibhizinisi i-revenue iwile khathesi sikhangela ukuthi kulabantwana abamele belungiselele izikulu fees sikhangela ukuthi kulabantwana abamele bethengelwe amabhuku izinto ezijiyeneyo ngemali zona lezo esizisebenzayo siyaloyisa kakhulu sikhala kakhulu ukuthi uhulumende ngawe uyakhangelisisa kakhulu indaba yamagetsi leyi ukuba lokho kucishwa kulayithwa kucishwa kulayithwa.
Lolu hlelo lokudinga indlela zokubuthanisa imali oluphawulwe ngokusemthethweni lamhla lubikwa luzaqhutshwa eminyakeni emine elandelayo phansi kwendikimba ethi Catalyzing Investment in Renewable Energy for the Acceleration of the Attainment of the Sustainable Goals in Zimbabwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Abaphikisa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bathi uyazehlulekela uhulumende weZimbabwe osicabanga ukuphehla umlilo kagetsi kusetshenziswa imitshina yama-wind turbines. Umnangagwa wethule lokhu izolo kuphephandaba leSunday Mail lapho athe kumele kube lamapulazi eZimbabwe ukuphehla umlilo kagesi njalo ilizwe njengoba ilizwe libhekane lokusilela kwamandla kagesi. EliZimbabwe lake lazama ukuphehla umlilo kagesi lisebenzisa ilanga kwachaphazwa imali yanikwa abanye abantu okwakumele besungule uhlelo lolu eGwanda lezinye izigaba. UMnumzana Rejoyce Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo uthi uMnangagwa ukhuluma angakwaziyo. Uthi uhulumende weZimbabwe usephelelwe yimicabango yokulisana lohlupho lokusilela kwamandla kagesi.
Ukuthi izithembiso zonke ezikhulunywayo izithembiso ezokuthatha imali yemithelo ithathele izulu imali yemithelo kungelalitho eliphumayo iqiniseke ukuthi labo abantu ababuyisela labo sebehlulekile abasela amagcebe sikusile nje ukwazi ukuthembisa nje uzulu hathi abantu ngikhola uzulu siyebazi akulanto abangayenza singamanga kuphela.
Kuyagcina ngani konke khonokho baba Ngwenya?
Uyabona ukuthi nxa vele i-dashboard yenqola sicimekile nxa kungasadingwanga esiyisihlahla sokuganyula ilungiswe inqola iyahlela iyakile kuhlezi khonapho. Inqola ye-industry, inqola yemfundo eyeZimbabwe konke okuthwele ngumnotho sokumile i-dashboard singathi khona ngababuyisayo laba ababuyisayo imigogo yabo siqamulile sibegogekile kuzalungiseka nje mfowethu ngokutshintsha uhulumende kube labantu abalezini emhlijini abadlile into abayenzayo.
UMnumzana Joyce Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo besixoxa laye eseHarare. Uzulu ukhala ngokusetshenziswa ubujapha kwemali yokuqhuba inhlelo zikahulumende okuqela ezokukwethula ezokulungisa umlilo kagesi. UMnumzana Belief Gawule okubandla leZANU-PF uthi kumele iZimbabwe Anti-Corruption Commission ibophe abachaphaza imali yokuqhuba inhlelo zikahulumende.
Kungumlandu kahulumende ukuthi ananzelele ukuthi enhlelweni zakhe ezichathekele kangaka ayisiyo ndlela yokuthi abantu bebebejize izimali betshontsha besenza izinto ezingayisizo. Ngokunjalo kumele ukuthi uhulumende abe nendlela kakhulu yokwenqabela ukuthi imali lezo zilandelwe zibone ukuthi zisebenze kuhle. Kungumlandu wakhe uhulumende khonokho kunokuthi nje kuphonge uyibekelwa nje abantu bezenzela ukusihlela besenza kanjani imisebenzi yakhona iqine ngasaphutshana imisebenzi yakhona iqine isifanele endleleni. Siyakubona khonokho kwezindawo izinto into emgwaqo imali ziyasilela sezisetshenziswa ngendlela ezingayisizo. So kumele uhulumende kumele kuyilungise ngoba i-corruption iyegcwele kakhulu kwezulu samalawo.
Ye nxa ukhuluma ngakhona kusibele ukuthi ubukhohlakali bugcwele kakhulu baba Gawule, pho uhulumende uya kubamba njani khonokho?
Khonokho uhulumende sekungumlandi wakhe ukuthi ube uhulumende kabe le ndlela yakhe yokulandelela lokulezakhi lokulani yokule ndlela yokulamalokuzena akhangelela ayacwayisiswayo ukuthi amathenda anikwe kuhle ukuthi kulandele ukuthi imali zakhona zimizezi eziphumileyo zisebenzile yini zilandelele kungaphongukhitha upela imali kungabonakalanga ukuthi imali yakhona isithengeni kambe duleni ka umuntu engathi yona imali iphumile kodwa kungalakha kungakhanya imisebenzi eyenziweyo kuyakusitha ukuthi uhulumende ngezinye indlela yabengalandabala lokuthi alandelele izinto. So kabe kumlando okhona ukuthi uhulumende kumele alandelele abone ukuthi imali zisetshenziswe kuhle emumeni onzimanga ngoba kumele zabona zingekho vele kahle nazo imali zakhona. So ngokunjalo kumele kulandelelwe each and every cent ubona kathi isikile lapho kade mele inesika khona.
Kodwa kwehlulani kade njengoba siyakwazi ukuthi kulabanye abaqambula imali kaHulumende bazenzelwa abakufunayo kwepho lokuzayenziwa
leyo. Yebo, into yonke ilesikhathi sayo dube ngiyananzelela ukuthi konake kuyisifundiso, kuyafundisa uHulumende ukuthi nxa izinto zingabanjwa kuhle, imali zingabanjwa kuhle, inhlelo zikaHulumende ziyafa. Yile qile dube konokuya kuloku kukhula kukhula kusiyafika ezingeni lokuthi uHulumende avule kakhulu amehlo abone. Athi mina into engiyikha enkangelayo uHulumende ukwenzile lokhu ukuthi nje izakhi yeneleyo, izakhi yibizo kuphela isebenzi. Hayi izakhi liyana yanikwa amazinyo ngumongameli kodwa kayilumi, yanikwa amandla zokubupha nguhulumende kodwa kayibuphi igcwele abantu abayilo abayenza i-corruption ngamandla. Yibo abafuwela i-corruption, izakhi leka yifuwela i-corruption ngoba abantu bayakwazi ukuthi izakhi lena ibalanda asiya beyivalavala beyivalavala ayenzi ukuthi izakhi yakhona. Kodwa asomlandi kamongameli somumlandi wabantu, kumele abantu bebegcwala ezitridini batshengisele ukuthi into eyenziwa izakhi bayayizonda kakhulu ngoba bayithola imali kahulumende banika imali ama-taxpayers kodwa umsebenzi abawenzayo bamgezele bedubo olukhona phakathi kwelizwe.
Ye, uZulu uyakhala sibili ukuthi kubotshwa abanye abantu, abanye ababotshwa besenza ubukhohlakali. Kwenziwa kwini kolo?
Kuloku kwenziwa ngabantu ababhadalwayo izimali abayenza into ukuthi nxabe naye ngiyifaka imisebenzi yenkohlakalo bona bayevala ngani. Abanye labantu abangavalanga yibe sebebotshwa kumbe sebesenza ukuthi batshengise abanye bathi isuphe dube likuzakhi, usuphe dube lusemakhothi, amanye athi ngamuntu sebanjiwe yenza imisebenzi yenkohlakalo. Into ziyagezishwe umuntu uyabhadalwenze amakhothi asabophi dube.
UMnumzana Philip Gawule lilunga lebandla elibusayo besixoxa laye ekoBulawayo. UZulu uveza ukuthukuthela phezu kwenyathelo likahulumende lokufakela iziphathamandla zakhe amandla esola ezindlini ukuze zibalekele udubo lokusilela kwamagetsi elizweni osokuthwalisa nzima abantu magaza lamankampani. Iphephandaba lezi Standard libike izolo ukuthi abafakelwa amasola laba bakhoqela abaphathi intambo bakahulumende kanye leziphathamandla zebutho. Iphephandaba leli lithi isiphathamandla ngasinye sifakelwa isola elamandla ayi 5 kilovolt. Lithi njalo inkampani eqhuba lomsebenzi ihlawulwa inkulungwane zamadola emelika alijumilane US $14,000 ngandlu inye. Lanxa nje ingcwethi zisithi kumele isola ele 5 kilovolt ibize imali ephakathi kwenkulungwane ezintathu kusiya kwezinhlanu US $3,000 kusiya ku $5,000 kuphela. Ukusilela kwamandla kagetsi sokufike kuzinga elibi eZimbabwe lapho uZulu asethola khona amagesi okumahola amane kuphela ngelanga esikhathini esinengi. Uhulumende usanda kucunula uZulu njalo ngokupha abaphathintambo bakhe izigidi lezigidi zamadola emelika. Abaphathintambo bakhe bathole ingxenye lesigidi US $500,000 ngamunye, abasekeli babo bathola inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000, kodwa amalunga edale ephalamende wona aphiwe inkulungwane ezingamakhulu amane zamadola emelika US $40,000. Uhulumende uthi limali yizikwelede zokuncedisa iziphathamandla zakhe ukuthi zithenge izindlu zokuhlala. Ibandla lesisisilo nalithi elithi lingangena embusweni lizalungisisa udaba lwamagetsi lithi inyathelo likahulumende lokufakela iziphathamandla zakhe lebutho amasola ezindlini kuveza sobala ukuthi akazihluphi ngoZulu weZimbabwe. Sikhokele isiphathamandla saleli bandla emelika uMnumzana Tim Murangani.
Siyabona vele ukuthi uhulumende kazana uPF unomona. Into ebonakalayo lapha yikuthi vele abala isifiso sokuthi abantu beZimbabwe bonke bathabe babe lentuthuko ekuthi siphumeleleni sonke. Ilizwe lethu lonke leli labuya ngendaba yempi ye-liberation umvukela Jim Renga. Sathi sibona abantu bevela eZambia, eMozambique, le-Angola babuya lombhobho kuphela bengela ukudla bengela mpahla bengela ndawo yokuhlala abadala bethu omama labokhulu labobhuti labosisi babaphekela babanika igqoko babanika lawo izindawo zokuhlala laphana impisi chisa kodwa sesibona ukuthi kathesi bona sebengenile phakathi kwezikhundla sebengathwa sebeyibo ababebusa njengoSmith ubandlezela abantu bengabaniki freedom benza into abazifunayo imali yona leyo masingakhangela ngiyomuntu weZimbabwe ngama diaspora remittances lama taxes anjengama toll gate fees izimra ivat so yona le imali evela ebantwini esithi ngama taxes siyakwazi ukuthi vele uhulumende ngala industry noma i creation of employment ayenzayo into esizibonayo kathesa abakwenzayo kunoko ukuthi bayafakelana isola wona umuntu wonke weZimbabwe jikelele ngamagetsi kutsho ukuthi bona sebezongona ngathi asebengcono kulabantu bonke ababafakayo khonapho bona sebezibona ngathi yibaba special
kodwa isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana labanye abezanu PF bathi akula lutho olubi lapha ngoba uhulumende unakekela nje izisebenzi zakhe
ukuhambisa abakwenzayo ilizwe lethu labo Mangwana bekhuluma into abasikhulumayo ukuthi vela kulandaba they need to take care of their isebenzi zegovernment isebenzi zegovernment they get their money from taxpayers so into eqhakathekileyo ukuthi abantu bakithi ikwakholonywa usiphatha amandla welokhuzeni we-CCC okhulumela uPresident Chamisa uphatha emahere ekhuluma ngeplan ele-CCC ukuthi amalayithi lamagetsi siza kuhambisa kanjani iplan yokufaka amasola lani le-energy engasinceda ukuthi umuntu wenke jikelele ebe le-electricity endlini sibona ukuthi kathesi kule 43% homesteads iZimbabwe yonke since 1980 elamalight so sikhuluma ukuthi izanu yayingela plan ayila plan and asibona ukuthi kuphumani into abayaziyo ikuba le corruption bathatha izimali zabantu singakhangela kubabo drugs gate abathatha imali ezavele overseas sibona izimali zama mine sibona izimali zegolide ama diamonds iplatinum iyangaphi imali yona leyo umeli incedisa abantu beZimbabwe
umnumzana Thembu Lingani webandla lesisi emelika isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi akula lutho olubi ngokuthi uhulumende anakekele iziphathamandla zakhe ngokuzifakela amasola ezindlini amazwe akhe agcizelelwe lilunga lezanu PF umnumzana Philip Kaule
ukufana lokuthi emsebenzini endalo yanikwa imota yenzele into ezinjalo unikwe indawo enje yokuhlala kumbe even ama-companies amakhulu alakho ukunika abantu njalo bayakwenza khona ukuthi i-insurance ezi-insurance ziyane phezulu ngale ama-managers ama-directors ama-companies amakhulu bayanikwa izimota bayanikwa izindlu zokuhlala yabona zobethe zilungiswa ama-parastatals bayakwenza khonokho bayanikwa izimota bayanikwa izindlu zokuhlala into yathi vele ikhona la izolo lokhu yale into ezahlala ikhona leyo nkomo
kodwa nxa uhulumende esefakela iziphathamandla zakhe amasola lawa babagawule kasoze akhohlwe yini ngabantu makhazi ukuthi kulodubo lwamagesi njengoba zona iziphathamandla ziyabe sezihlezi kuhle zingacitshelwa amagesi
kathisi abantu abaningi abanye balemathi befaka wona lamagesi amasola ungakhangela izinto eziningi abantu abanye abalemali zabo abayenelishayo sebefaka amasola ngalaa kodwa-ke laphana ukhangele phela nkomo umuntu okuthiwa isisebenzi kahulumende esiphezulu kumele sithi nanawedubo lwamagesi lenesolukhona abe nendlela yokuthi nayithi amagajeti kahle sokuthiwa sokule monakalo ngale sokule dubolonje afonele izvesa afonele ubani nayobani bathinte ayikwanise ukukhulumisana labantu ukuthi kathetha endaweni enje ayikwanise ukuthinte kukubandeka ngoba lapha khona ukonke ugethi lukhona umuntu lwana akasivumeli ukuthi yena babe nakho khonaukwane kukhona okumncedisayo ukuthi anamagethi sekhandile ekwanisa ukuthi esebenzi ekwanisa ukugwala amaripoti ekwanisa ukwenza yonke into enjalo uzavuka kusosakho sokuthiwa hhayi izwele abantu bendaweni ende bendlela endade bengalamagethi besiyakhuluma behlala kukabinet ekwanisa ukuqhuba imisebenzi abantu abanjalo
Abanye bathi udubo lwamagesi lolu luveza sobala ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ngoba wathi engena embusweni wathembisa ukuthi udubo lwamagesi luzaphela uzalulungisisa udubo lwamanzi udubo lwezempilakahle ukusilela kwamaphilisi lokunye labonke labodokotela wathembisa ukukulungisisa konke lokho kodwa zindubo esibona zisiya phambili lanamuhla
abantu laba batho njalo bathi Mnangagwa useyishikeli ngabantu be-opposition ngabantu bafuna ivoti bafuna ivoti ebantwini badinga ivoti asobantu abakhuluma iqiniso ngabantu abakhuluma into engayishiyo omumeni abawukhangeleyo fakelani kambe thina ilizwe lethu khangele ukuthi nasiyasifikela kanganani ezimalini khangela kithi abafuni namhlanje ukuthi uduku logesi lendayo bakanayo emhlabeni wonke jikelele asikhangele imiduku logesi oludlabamelwa yinto ye-Ukraine ye-Russia lungakanani olukhona kanti nxa singakhuluma ngezimbabwe siyisingileyona izimbabwe kade ihlala ngathi izimbabwe ayikhoko lapha emhlabeni
uNomzana Belief Gawulele ilunga lebandla lezanu PF sixoxa laye ekobulawayo kukhala kusasa umhlangano omkhulu we-US Africa Leaders Summit eWashington DC lapho umongameli Joseph Biden aza kwamukela khona inkokheli yezwekazi le-Africa labakwinhlanganiso ezizimeleyo iziphathamandla zikarhulumente weZimbabwe sisemhlanganweni lo oqakatheke kakhulu uBiden ukangelwe ukuba uza kwenza imihlangano embalwa lenkokheli yezwekazi le-Africa kanye lalabo abamele amazwe abo ngolwesithathu langolwesine okunye okuzakhulunywa emhlanganweni lo yikuvuselela ubudlelwano bamazwe ezwekazi le-Afrika leMelika ukuqhuba ugedo olubalulekileyo ukuba lorhulumente kazulu ukuthuthukisa umnotho womhlaba wonke jikelele lokunye elezimbabwe limelwe emhlanganweni lo ngumnumzana Frederick Shaba umphathintambo karhulumente obona ngokudlelana lamanye amazwe umnumzana Musa Faki umgcinisihlalo wohlangothi lwe-African Union Commission uthi uqakatheke kakhulu umhlangano lo
expectation is that first the cooperation must be strengthened between individual African country and the United States on the bilateral level and also on the continental level between Africa and the United States we want this summit to be also the contribution for the United States to the success of the agenda 2063 of the African Union
umnumzana Munashe Mtutsa okubandla lezanu PF uthi uhulumende wakwelemelika ukhanya esefuna ukudlelana kahle lohulumende kaMnangagwa
i-America isinanzelele ukuthi iZimbabwe isimise i-foreign affairs yayo ngendlela ephakemeyo siyakwazi ukuthi khathesi ubudlelwana bethu lamanye amazwe ngendlela umongameli upresident Mnangagwa akubeke ngayo ngokuthi singabangane kuwonke umuntu asila sitha thina njengezwi leZimbabwe sikunanzelela njalo ukuthi even iCommonwealth layo isebangeni liphezulu ukuthi iZimbabwe iphenduke phakathi kwayo siyakunanzelela ukuthi kulamanye amazwe aseAsia kulamanye amazwe aseSouth America amazanja ngabo China amazanja ngabo Russia oIndia sebelokhu besebenza leZimbabwe ngendlela ephakemeyo so iAmerica layo sisesaba ukusalela yikho sebekwanisa ukuthi benxuse iZimbabwe ukuze ibuye layo emphakathini ukuze labo beqalise ukuthi labo benanzelele into esilazo thina njengeZimbabwe iZimbabwe ilizwe elilezinto eziphezulu ilizwe elabantu abalengqondo ezikhaliphileyo elabantu abafuna ukusebenza yikho iAmerica layo isinanzelele ukuthi nxa umhlaba wonke jikelele usulanda iZimbabwe ufuna ukusebenza leZimbabwe bona ukusala kwabo yikukhutha kwabo ngoba iZimbabwe yona iyaphambili ngendlela lapha upresident akhuluma ngayo ukuthi hayi ilizwe lona vele lakhiwa ngabanikazi balo
uthi maningi amazwe afisa ukudlelana leZimbabwe loba inkokheli yelizwe leli iphansi kwezithezo zenotho
senxa sokukhangele lokho sithi hayi iAmerica sikunanzelele njalo isifuna ukusebenza lelizwe eselisebenze lamanye amazwe sifuna ukusebenza lelizwe asebenanzelele ukuthi liyaphambili okulihlazo nje yikuthi iAmerica leyo isilokho isijezise ngezijeziso zenotho okumele bazikhiphe ngoba akula nto eziyisebenzayo izijeziso zenotho lezi bazenza bevodwa bezondele ukuthi thina sathatha umhlabathi wethu kodwa hayi sesihambile umnyaka yonke leyi sebenanzelele ukuthi akusebenzi kwelakithi sokumele bekhiphe izijezo zenotho zabo sine sisebenzi sonke njengabantu o njengesizwekazi esiphakathi komhlaba wonke jikelele.
Incwadi kwezombusazwe lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kule Melika zithi akukhanyi kahle okuzakwenziwa ngeleZimbabwe emhlanganweni lo. Umnumzana Phithizela Ngcobo ohlala eMaryland uthi kuhle njalo kubi ukuvunyelwa kweleZimbabwe ukuba lingene umhlangano lo.
Esithi kumnandi ukuthi lathi izwe lesizathola ithuba lokuthi libe lenkokheli elimeleyo ukuze kusetshenzwe ndawonye ukuthuthukisa ilizwe lesizwe sethu. Kwesikhathi kube kubuhlungu njalo ngoba abantu basakhala ngokuthi amalungelo abantu ahlonitshwa, akahlonitshwa kakuhle ekhaya, abanye basemajele lento ezifanayo. Nxa ilizwe lethu linxuswa lalokuthi likhona, esungani umhlaba wonke usuvumelana lalo ukuthi hayi lokhu okwamalungelo abantu akusaqakathekanga, kuqakatheke ukuthi kube lobudlelwane lelizwe leZimbabwe. Ngakho-ke njengoba sentshile, kumnandi kubuhlungu, siyabonga, siyakhala, asilampendulo eyodwa ephumayo.
Singathi ubonazane eleZimbabwe liyatholani emhlanganweni lo?
Ngibona okukhulu okungathola lelizwe lethu yukuthi lihlangane lamanye amazwe, lokho esingathi khona ngesilungu meeting international community once again. Siyazi abaningi ukuthi izwe leli be livele lathiwa lilodwa okweminyaka le kusukisela kubo 2000 kuzofika namhlanje. Malutshwana amazwe abelokhu esafuna ukudlelana lelizwe lethu. So ukubonakala leli lizwe leMelika linxusa amazwe onke e-Africa kunye leZimbabwe, kungathi kusinika ithemba ukuthi ilizwe lethu lalo lizaqala ukuba lobudlelwane lamanye amazwe okukhokhelela iMelika.
Singathi khonapho-ke ubona kuhle kumbe kumenjani ukuthi leZimbabwe libizwe khona ngapha ngesikhathi kuthiwa-ke uhulumende kaMnangagwa kahlameza ilungelo lazo.
Kumnandi kubuhlungu njengoba sentshile waphambilini, siyasikhala kuthi kwesikhathi nxa kulokujeziswa komnotho kutho ukuthi abantu makhaza nje esikhathini esiningi yiwo abahlangana lobunzima kakhulukazi, ngoba labo abakhokhelayo bavele badla kuhle nje kungenani kulokujeziswa konotho kumba akukho. So ngakhonokho sikubonani kuyinto enhle, kodwa njengoba sentshilo kusakhalwa ngamalungelo njalo. Nxa sibedlelana lalo leli ubukhokheli lobo songani kuthiwabathi okwenziwa zinkokheli into enhle, loba nje abanye sibona ukuthi asonto enhle kulabantu abantu amalungelo abo kayakahlonishwa ngendlela esibona kufanele.
Umhlangano we-US Africa Leaders Summit usuleminyaka embalwa wasungulwa kule Melika. Amazwe avinjwe lo nyaka ukuba angene umhlangano lo ngele Burkina Faso, Mali, Guinea leSudan axoxwa kumanyano we-African Union ngenxa yokugenqulwa kwababusayo emazweni la. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC. Ngiwokhipha Stube. Singena kwezemidlalo, iqembu leMorocco lenze izimanga ngokufinyelela kuma-semifinals emdlalweni we-World Cup. Baningi abakhangeleyo ukuthi lizanqoba ku-World Cup. Kufika u-Esachisa Spanda.
IMorocco edume igama lokuthi the-Atlas Lions igengule iPortugal 1-0 emdlalweni wabo wama-quarterfinals, benza imbali enkulu ngoba kungela qembu le-Afrika elake lafika kulesi sibanga. Mnumzana Thulani Ndlovu uthi imidlalo yalo nyaka ibe simanga ngoba kade kungena muntu obekhalele impumela ezikhona manje.
Kanye ngathi ngokwenzakala kwakhona kuzathatha ithimu engazake ithathe lapha ngokubona kwakhe. Ngikhangeliwe ucreshi idlala ibhola elimnandi kakhulu, idlala ibhola elimnandi kakhulu. Yemorocco la ingathi iseduzane vele, ukuqala sasikwazi vele uspain babaphakathi, ubrazil wapha nombukeli i-World Cup ikuqalisa nje uyabukwazi ekucingi kuyadlula kuyi-Spain nge-Brazil lapho u-Argentina amabhesi vele aseze sangaboni ngisho-World Cup ngoba think mina enzini vele ibhola ndibukele ka-1
okufakazwa ngesinye njalo esakamiza kobulawa uNico Khumalo.
Uyabona le World Cup le ibhodiyanti i-tricky, kodwa definitely i-Argentina ngiyibona izathatha ngoba anti yabona i-Argentina nge-history, even if they start slow they get stronger with every stage they get to, and then again Messi is the driving force because he needs to set, he needs to equal Maradona's status by winning at least the World Cup. He has won everything.
Umehluli Sandro Dube uthi iqembu leMorocco yilo lizothatha inkezo ye-World Cup.
Hayi, mina vele team engibona ngani le chance yokuzwa yi-Croatia laphana, ngoba lakubo Modric asiyesabo olokuzena uMessi. Hayi, akuladaba labo Messi, Modric can dlala ibhola ugcwala i-ground yonke, sidlalela mnandi namanye ama-teammates akhe basapota nakuhle. Sii Croatia versus Morocco final.
Isithatha i-Croatia.
First African team uyangena ku-final Morocco. Ama team amakhulu nalawo uthwa kulabo Germany labo bani bani base bephume masinya sesadinwa ngabo Brazil labo Germany ni dominance yabo.
Umnumzana Majuseli Damini wempopoma ngomunye wabathi ngeke babhejele imidlalo le futhi.
Lapha 50-50 lapha anything ingathatha la.
Siyabonga kakhulu ke Jisa ngokubika kwakho. Njengakhohlwa i-live talk namhlanje ngo-8 o'clock lilale lo mthombo osithembayo uphindlule.